Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe cwayize ivuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa yokwalithi ithara kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolitiki ngenxa yokubana bona kufanele ke avuze umthetho.
Ibandla le-CCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chiesa Dana. Abatshutshisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abatshutshisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abatshutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane e-Boasted Beef. Kubika u-Ezra Chisasvanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthina emitsha yokuhliza inkomo yakulezi nsuku e-ASCSC wobulawa elethwa ngabenkampani ye-Boasted Beef yasebhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni komsebenzi wale inkampani. Umsela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eZimbabwe sizathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Is here to stay and will never again go into the state
izaba khona kuze kube nini lamini ayisoze ibhiziwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esifisa sikhanya. Lokhu kuzenza isigaba lesithuke sibe lemisebenzi. Namhlanje ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha Boston Beef Co Storage Company.
Umphathi ntambo wedolobha lakobulawa inkosikazi Judith Ncube wamkangelele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor eyokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe cwayize vuleka kancane kancane. Engifisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yiyefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintshweni kwahulumende sikamgama saqalisa ukubonisana lohulumende omubi ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulala inkomo izwe lonke njalo lokhu ukuba sivumelane ukuthiezindawo sisebenzeokunyale ngamashumi amabili nanhlanu thina siyinkampani esivileyodwa njalo asisifana imali.
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Co Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Co Storage sizavulwa. Abafana sibathiye sibafundise umsebenzi. Ya, sengibhizi ukuthi impendule la. Lapha sikhangelele ukuthi ingahlafi. Ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilaye sesikhulile sesinje funa ukusishiya lathi sisebenze ama-2-3 years sishiye sifundisa abafana ukuthi company ibanjwa njani.
Umnumzana Ishmael Ncube laye ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi i-CSC iyavula lesihofu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-cofrees asebenze kuhle.
Ukuguguteka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Coal Storage Commission kwenza lenkampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulile 22. Okwamanje inkampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo emaswingo Chinoy Marondera kungakudala. Imele Studio 7 ngobulawayo igama lamungeza Jesus Bank.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepha umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Ngegama kuqala ukuqala
boleke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewophe zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyesiqalisa indaba lekwalifakazi njengoba sesidaleleke esathi namanye amazwe ukubana-ke siyadakala ukuthi ubona ukhona lezobapheli oluhlanganisela indaba-ke yokuabhuswa kwebel ukubana itagete-ke abantu abaphikisa izanutiyo njalo nokuthengisela ukubana-ke abalungela abantu-ke abanjwa ezimbabweni nakabantu-ke bancindezelwa nguhulumende nokubanjwa-ke kwamajali ukubana esebenzele uku-advansa ampolical agenda kwinto esingayikhandelelanga-ke nxa kubana kukhangele ukubana-ke into enjengekhoti nesilungu bathi-ke umuntu kufanele abe yintethi tubhelo antibi-ke ezebanje ukubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana-ke wonke umuntu okuphikisa ngalezani uyakotshwa wakhangela-ke izolo besibona wadlajena obajesobala ukubana watshonisa more than $5 million kodwa-ke uhamba-ke elamabodyguard egqoke amasuthu emadali kodwa-ke ale opportunity ibo kufanele-ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayiqalanga ngoba yenzakale yikho-ke sithethe-ke inhlelo-ke esisathakathe esiyafambe ukubana-ke sithole ukukhululwa-ke kwama-champions ethu lama-citizen-ke abotshwe-ke uhulumende kamaka
ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba iwaphi amatsha eliwalethayo
sifake-ke abanye abanjengabo Anton Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo obesaba abayazakala-ke nendaba-ke yokwazi-ke ukumela-ke amalungelo isizalwane zezimbabwe kodwa-ke into esitholayo kakhulu ukubana-ke inkinga yethu kundaba-ke yamadale okufanele ilungiselizele ngenxa kubanijidishara kufanelanga ukuthi isebenze-ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele-ke abhuze umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba lizincedisa njani?
Kathi bancedisa ngakhangela-ke kulomunye-ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni-ke siyancedisile ngenxa yokubana-ke umuntu okufanele ukubana-ke ebe-ke umntwana-ke ebonwa ngubabazi ngenxa yokubana ngoba kusakusiza kodwa-ke umuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala-ke enyakusini so-ke yikho okunye esikuncedisayo lendawo zokubana-ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Umkhuhlane wesihuto ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 vela wo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso. Njalo abezempila kahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
UDokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole amavaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurch anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuke koBulawayo kunambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council ayilandeli futhi ischedule abasifaka ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke and impompi nxa manzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So ngibona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa ngusenator weDelaware umnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe kanye lo mnumzana Raila Odinga oyencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolukhetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano umnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya umnumzana Wafula Chebukati sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usandikile Mhlanga we Studio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobubha uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangaboniswa ukuthi bona bemi nobani. Funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamatshanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje baboniswa ukuthi abasekeli hlangothi bababone bobabili babezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamahlelelo umuntu othile. Kanti ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzwe abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bayameceleni ma bengamangeceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xa uca?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xoxa kuyowelaphi kunzima ngoba lolu khetho ngolunye lo khetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngoba laba bantu bebengujiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lowo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele lowo muntu akhethe ukumphawa lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesi amakikuyo oyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi zibalisiwe izindawo lapho okuqala kungenzeka luqhamuke udlame kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngojiki lobhanqa kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awokutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezano PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abethe umthetho banama-rights wabo. Kufanele ukuthi ama-rights lawo alandelele. Irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma kuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. Kungabi nokukhetha. Kungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalite na tutaba kwa lafu.
Tutaba lolo, olabandu ababocha lolo. Ikuti asulu kangeli ngenze la, omemdi nabe sulu kangela ngalo. Ukono mundu obocha yo, obocha okokana. Ipeli, indo alelungile yayo, obana apiwe. Kwa suwa lo mundu odi obochiwe, apiwe leo beli. Abuye lefuti ayo, dalekale lifana na yo, beli pose lifana na lefuti kona abo. Kusuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho kusuka kona sifike ku case enjengale eka baba honorable u Job Skhali ukuthi why vele ephi bail watshela lokuthi u bail condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i violence waphuma lapha na osekwenza futhi njalo kwapha so kona bana ke nxa inkantolo isikuncisa i bail bese ubona into ayihlukuluza kukanti ke hayi ikuvele ngumthetho wangkona ukuthi wena when you are given a bail uyaphiwa ama conditions ongawe phula ikhodi lalelo ilungele lokuthi ikuncisa ibail nxa usuphenduka okwesibili
ngiyakuzwisisa lokho baba colleague kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikwethu kubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe amacheini enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Ayi lokho baba Kolide angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Kuloko kukhuluma ngakho sibonile uwajajena owe Zanu PF. CM Nkantolo gqoka isudu sibili kodwa labo phela u Job Skhali sibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Kona bongela kolete.
Lapana ile umuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kuzakhe. Izakhe iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt lapana ke izikezi ngakwazi ukuthinda. Enqala isikhuma so layo uke gqoke zangabi ezakhona le eshikurubi. So ayisikumbeda ukuhamba njani bani. Lokhu sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginjenge ngivumlani lakho sibili intembi kakhulu yena. Umuntu engabulala ngashiwa njalo engasothi umuntu useyithreat yona usengabulala. Kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le lokhu akulandaba vele anti yumthetho wangkona.
Unkomazana khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika Ian Smith so kujoni khonokho.
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika Smith sidlulile sasinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiyo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefaka kucustody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Golide ngena khonapho ba
ufaka insimbi ezinyaweni lokwada mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi yona yazi ngiyakhumbula nge-election evelaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi bona i-highest number ama-voters endaweni yana esikolweni babana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable 10-9
Umnumzana Joseph Chuma ngowe Zanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.